So we see card descend about VOA in the belly.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 7 kumfumfu 2020 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane.
Akulanto ezokuya kuphi. Iprocess le isuka from the Supreme Court. Supreme Court yakuma processes ezek.
Kulomamangala osekhweze amaphepha e-High Court ecela ukuthi ivimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga ePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance.
Sifuna ke uhulumende ke abajezise kabuhlungu abalayo ngokuthi phela yikho lapha abantu abathathelwa khona izimali.
Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele angenele ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. Umsekeli kamongameli Trump umnumzana Mike Pence lomsekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kungxoxompikiswano namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane. Luthi njalo ofileyo lo ubehlala kobulawayo. Kulabalitshumi lasithupha njalo abatholakale sebesindile. Inani lasebehlaselwe yilomkhuhlane selokhu waqhamukayo likhwelela yakunkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,915 kuthi elalabo asebephephile lona likhwelela yakunkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu phose amahlanu 6,440. Abalokhu begula bedlula inkulungwane eyodwa 1,246 kuthi asebefile bona sebengamakhulu amabili lamatshumi phose amathathu 229. I-Johns Hopkins University eMelika ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula kancane isigidi 1,046,568 njalo wahlasela abedlula izigidi ezingamatshumi amathathu lanhlanu 35,643,796. Kulomuntu osekhweze amaphepha emthethwandaba we-High Court ecela ukuthi uvimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga edale lePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance. Umamangala umnumzana Charles Madiwa uthi iMDC Alliance yiyo emele ikhethe abantu abazangena ezikhundleni ezijiywe ngamalunga ayo hathi iMDCT. Abamangalelweyo bagoqela yena uMakhuphe, umabhalane wePhalamende, umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission Labanye abe MDC asebesiba ngamalunga ePhalamende loMakhupe ababalisa uLwazi Sifanda, uSipho Makone, uMoli Ndlovu, uThamani Moyo, uGertrude Moyo, Pinel Denga, uChief Ndlovu, uNomalanga Khumalo, uTete Tshisoro Tshengwe, uYvonne Musarurwa, uKhaliphani Phukeni, uJanuary Sauke, uLindane Moyo, loMemory Munotshinzwa. Ibandla leMDC Alliance lithi lanxa lingelasandla kusicelo sikaMadiwa liyakusekela akwenzayo. Kodwa iMDC ithi uMamangala udlala ngesikhathi njalo ithi kungekudala bazafungiswa nje babe ngamalunga ePhalamende agcweleyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDC uMnumzana Khaliphani Phukeni.
Hayi lo okhuluma ngayo uthuthwa uhambisa udokotela uKhuphe akulantwe ezokuya kuphi. Iprocess le isuka from the Supreme Court. Supreme Court yakuma processes ezek adlula wonke abafuna ukuobjecta baobjecta bathi bathumela 300,000 objections kube hlulile. So hayi lokho abasekuzama manje. So akulantwe sizoyenza la maphepha akhona siwatholanga. Hayi zingabuthi siwathole singadlasa isikhathi sifu.
Umamangala uthi yena umthetho uyephulwa lapha ngoba kufanele ukuthi kungeni omunye oyibandla elifanayo.
Ucabanga ukuthi namhlanje singabe sakhuluma yena le nto MDC Alliance MDCT anti into esizikhulumelezi i-judgment iphuma mhla ka 31 March kuze kufike namhlanje kudala sadlula lapho basuka ba-challenge court, court yadila lakho lokho. Ivikele idlulile yibade bekhuluma ukuthi hayi sebelandela into ze-court manje akusela MDC Alliance sebangabe MDCT bafuna ukuhamba beye ku-extraordinary congress yethu. Ukuthi ngempela ngempela sesiyohlalela into eyi-1 ilanga liphuma litshona.
UMnumzana Khaliphani Phukeni sikhulumeli se-MDCT. Ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. USthandekile uphinde waxoxa njalo lengcwethi kwezemithetho uMnumzana Matshobana Ncube.
Nginanzelela ukubana uThokozani Khuphe nguyena owaphiwa amandla okukhokhela iMDCT nxa sikhangela isinqumo sedale lomthetho wandaba eliphezulu iSupreme Court kutsho okusetshenziswayo yileso sinqumo ukuthi njoba eyinkokheli kabe nguye ongeniswa ePhalamende aba yi-official leader of i-opposition in Parliament. Kodwa ngokunazelela kwami lokhu vele khona kulane lomthetho uThokozani abantu bamvotelanga siyazi ukuthi wathola i 45,000 votes kuphela. Kusho ukuthi abantu beZimbabwe ngumuntu abangazange bamvume ukuthi angaba inkokheli. Kodwa ke ngokusebenza kwepolitika hayi nanku siyambona usekhokhela.
Singabona bemisa yini uhlelo lokuthi Nkosazana Thokozani Khuphela abanye bakhe beqalise ukusebenza idale lePhalamende. Udaba lolu lusacujongulwa umthethwandaba.
ISupreme Court eyakwenzayo yathatha amabandla iMDC Alliance leMDCT eyayikhokhelwa uMorgan Tsvangirai yakwenza kwaba yinto yinye. So nxa isinqumo leso esomthethwandaba ophezulu silokhe sikhona angiboni kule linye idale elingavuma ukuthi singananzelwa leso sinqumo uThokozani kuthweka kangangeni labanye bakhe ngoba yibo phela abaphiwa ingqobe iSupreme Court lanxa uZulu nje lokho ebona kungayinto engaqondanga.
Siyabona njalo ukuthi kulodaba lolu ama recalls kodwa baqhubeka belokhu bevotelana njengoba sibona benqobile nje kukhetho lokudinga osodolobho. Uyaphetha ngani lokhu?
Asazi ukuthi kuza kwenzakalani kodwa nxa nginanzelela indulo xa kuzahamba kanje lo budlwangudlwangu sizabunanzelela busenzakala kuze kufike ukhetho luka 2023. Ukhetho lolo yilo elizaba ngumanqoba ngoba lapho ke abantu bazakwazi ukuthi bazikhethele ukuthi ngubani abafuna ukumlandela.
Umnumzana Machovana Ncube yingcweti kwezemithetho. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. iZCTU ithi amabhizimusi amanengi ala ukulandela isiqondiso sikahulumende esokuthi kumele aveze intengo ngedola leMelika leZimbabwe. Ithi njalo amanye amabhizimusi athengisela uZulu ngemali edlula kachana isilinganiso sedola lakuleli nxa liqathaniswa leMelika emkambo osemthethweni. Iningi libikwa lisebenzisa isilinganiso somkambo wensitha. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi lobu yibuhwaba lobusela obusegcekeni obumele bumiswe nguhulumende.
Siba lembiko ke ethi abamabhizimisi bayala ukunika abantu ichange eneleyo njengoba abanengi besazi nje ukuthi silama coins nxa uthenga ke ngemali yeMelika kufunakala ke i 50 cents ichinji awuyinikwa leyo 50 cents ubanjwa ngamandla ukuthi unganikwa kumbe ngamabondi nxa usuwanika lowo mabondi i-exchange esetshenziswayo kayisiyo ke esemthethweni. Sithola njalo imbiko echo ethi abamabhizimisi ke kabasatsheniseli ke ukuthi basebenzisa exchange bani kuntengo okuyikho kusemthethweni. Nxa usuzitshayela wedwa wakhe inombolo uthola ukuthi i-exchange rate kayisiyo leyo eku-auction eyazakalayo. Abanenxa kuyikuthi ufuna ukubhadala nge-RTGS i-exchange rate ebakhona ifika kuma-120 kuma-130 yona isazakala ukuthi i-exchange rate ikuma-81. Sibe njalo lembiko yalaba ke abayala ke ukubhala ama-receipt kuyatshenisela ke kithi loku ukuthi hayi bayatshontshela ke abantu ngokokuqala. Okwesibili bangabe betshontshela yena uhulumende kundaba zomthelo.
Iwaphi pho amanyathelo elifuna athathwe nguhulumende?
Sifuna ke uhulumende ke abajezise kabuhlungu abalayo ngokuthi phela yikho lapha abantu abathathelwa khona izimali. Kwehlulani ke ukuthi abamabhizimisi bechazeke ukuthi i-service ke kumbe i-product ke imali engaka ngemali yangaphandle njalo imali engaka le mali ephakathi kwelizwe ukuze sibone phela ukuthi khona indleko zabo zimi njani nxa kulama cost abo ke abawafakayo kungaba e-transport lani kuyachasiseka. Okwenza befihle ukuthi bafuna ukutshontshela abantu, so sifuna uhulumende ananzelele ukuthi abantu ke bafuna ukuncedwa singathi ke i-protection.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Ukukhonona kwenhlanganiso le kuza ngesikhathi idola leZimbabwe selidlulise inyanga likhanya lizinzile nxa liqathaniswa leMelika. Umbiko owethulwe libhanga elikhulu izolo uthi idola leMelika elilodwa lilingana lamadola kuleli angamajumi ayisishiyangalombili lanye 1:81. So kulamaviki impela idola leZimbabwe lidlalela kulelo singa. Kodwa emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lilingana lamadola kuleli edlula ikhulu. Sibuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi kuyini okwenza idola leZimbabwe lizinze kulezi nsuku emkambo osemthethweni.
kulento ezinike ezenzakalayo ezincedisa ukuthi kube le stability ngenxa yokuthi iCovid ikhona amaboda amaningi avaliwe ama import demands malutshwane so uzananzelela khona ukuthi imali ekhona nale encane yenelisa kwenza lokuhlanganisa njalo ngananzelela khona ukuthi iReserve Bank yavala irandom trading yeko cash obekuyi easy access yabantu ukuthi betrade ilocal currency bedinga iforeign currency kwenze kwabangani kuwabelwa into zeforeign currency kodwa siyakuthi asipheni isikhathi kuhle ngoba songamaviki ayisithupha ekule stability but asikunikeni isikhathi sikubone ukuthi kuyanga.
Abanye bayabuza shoko bathi idola kuzathiwa selizinzile njani yona intengo yezinto iqhubeka iqonga.
Masikhangele into ethiwa yi-Corporate Zimbabwe ngokwayo vele ilobugebengu loba ubungezwa obuthize. I-foreign currency bekuyi-excuse enkulu kibo ekukhwezeni ama-price. Kodwa amaviki ayisithupha la adlulileyo alestabhilithi abe bavumela ukuplana. Kodwa ungakhangela kwesinye isandla uza kunanzelela ukuthi asiwo wonke amabhizimusi ayitholayo imali le evela ku-auction loba kumba bayibhida bayithole. So baye baloko besiya emkambo omnyama njalo ungisithi besiya emkambo omnyama uza kunanzelela la kuthi amarate emkambo omnyama ayehlonanga kakhulu lama rates asiwathola auction yikho uzananzelela ukubana abomabhizimusi abaningi balobungesi ngathi bungezwa ngoba ungakhangela ama price eZimbabwe ama price athengiswa into ezithengiswa ama US dollars bele inflation ngoba ukukhwelile nge-RTGS oyiZimbabwe dollar kuyakhwela njalo nge-US dollar ungananzelela ukuthi kulesinkwa abesisithenga nge-70 cents kwesinye isikhathi kanti sesingamadola uzibuze kuyini okukhwelileyo nge-US dollar ngokwalo ezinye izinto obuzithenga ngamadola sezingamadola 50 ngama-US dollar uzitshela ukuthi i-inflation ye-US dollar siyithatha ngaphi thina eZimbabwe.
Umnumzana Reji Shoko ucubungula ezenotho. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeSimu Live ithi abalobi bakwelebhilitane bathi icala eletheswa umlobi wakuleli uTsisi Dangarembwa elokutshengisela ngaphandle komthetho kumele lesulwe. Inyo Zimbabwe yona ibika ukuba ibandla le-MDC lithi kalisoze livumele amalunga e-MDC Alliance ukuncintisa emhlanganweni walo we-Congress. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salunani basakazi we-Studio 7, siyaluthanda uhlelo lwenu lolu basakazi we-Studio 7, njani kuphila? Hayi, mina ngiziphilele. Ngamafitshane ngathi yeyi lolu daba lolu lukwenziwa yihulumende yakithi yeZimbabwe lekalulunganga kade bayesabane ama-by election. Bona abantu begcwele iganga lonke bebutheni bayesabane, iZANU-PF layo sisesaba ukudliwa mani. Njalo vele siyakwazi iZANU-PF ngazingadibana le-MDC Alliance vele angikubona umdlalo vita. Njalo futhi okunye ukuthi ababalisi owawakhona umbalisi ongakholisa imali elingalo mfano weLucy Mbuzi iqiniso aleli lizwe selifile kakhulu mani. Asikwazi ukuthi siyaphephela ngaphi sesibotshwa izinyawo lezandla besithi wonke abalandeli be-MDC Alliance kasibambana neni ngo-2023 sikhipheni laba bantu laba sike siphume eGibhithe singene eKenani. Njalo ngisithi kulaba abakhokheli be-MD Alliance bambana nani madoda libambane kwefu 2023 libambeni siyalibheka we're rallying behind you singamasupporters enu asililahle. Khuluma kunje ngikhuluma nisebutswana siyahawula ngapha. Ngiyabonga basakazi wethu Studio 7 lihlale linjalo.
salbonani salbanani ecingweni hayi yimi lona ngabuzayo ukuthi lapha ngo studio 7 yini no ngisezimbabo ake singoli kwanisa ngicela ndimpendule lithayipu zengkhulumo ezengkhulume lami woze angikakwazi lekithi studio 7 kumbe ngeni station kade ngicela ngikubuza ukuthi istudio 7 yini na studio 7 voice of america ngitshona ngisizwa kuradiyo but yade ngifuna ukubuza
lalele sizohlungana elikhuluma ngegugura wondo sasifunda ngenxeya lomuntu oshileyo ezimbabwe lo kathesi nje lesithupha sathwala nzima kuze sibuhlungaza isithupho ngasosuswele ngenxeya lomuntu oshileyo ubaba bethwaye lisotsha khona ngapha ezimbabwe la bebahlukuluza angazi lokuthi wayangaphi ngicela indingise bakithi ma esaphila ayongabe bemazi lo ayelisotsha khona ngapha ezimbabwe bababe bechayo lapha belishotsha esesigrupini kankomo manzizo mawuthi uyaphila ngicela indingisa bakithi mawuthi ukhona omaziyo ulifethi ncube mawuthi usaphila ngicela ingazise lami sifisa ukumbona ilokho ngobaba wethu sicela ubamazi malweke saphila uma sezithwa nyama ro 96 mawuthi usaphila ulifethi ncube kibo wayesuye enkaya ezenka abafowabo abo kungujabu mangena lofiso mangena cela isidingisi mayisaphile lubaba sicela isibabo la sibe mwazi ngoba sinso sazalwa sizothiwa ubaba nguye uzibani wayelisotsha khona ngapho la bebesiyilwa impilo namanje asimazi ngamehlo ma uthi usaphila sicela isidingise lifizi ncube
salibonani kustudio 7 ngiyalibingelela nje lonke isihlobo zikankulunkulu siyabonga bakithi sibonga kakhulu ukuzwa izindaba ezinhle kangaka ngohlelo lolu elisilethela lona bantu benkosi siyabonga mpela okhulumayo umthokozisi ngikhuluma nje ngilapha eGoli ngiyabonga kakhulu mpela ngijabula ngiyabonga
njengabasekeli be-studio 7 siyalibingelela sports bonga uhlelo zelizenzayo mina indaba engikhuluma ngayo yile ekugejwa kwabantu amathambo ombhuqazo ye-ground last year kwaba le commission yabuye azosibiza sahlangana ukuthi izabe iphenduka izokhuluma lati kodwa sokuthushwa ngokuthi wasokugejwa amangcwaba bengakaphenduka uzokhuluma lati mina ngumama owahlukumezeka owasila esikhaleni senarrative ku-ground namanje umntanami ubona ama-specs owafakwa ele 2 weeks esele inzuso ubuhlungu kakhulu indaba ye-ground leyo kukhunywa ngamna ngakuyithatha lula nje efuna ukwenza amandebeli abantu abangacabangiyo ufuna ukwenza noma yini empilweni yakhe
kanti njani bantu abadala sithi sibonga umsakazo wenu sathi lathi ekuseni singaphuma emaredweni lapha sikhulume indaba le yama-sanitizer le bakithi iyasihlupha ngapha emathebhelelenti sithi sicela lisincedise lohulumende songathi angangenela hhayi ngobubi
abalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, sisole indlela abantu ababulawa ngomkhuhlane wengqondo abaphathwa ngayo ezwekazi le-Afrika. Ukutshengisela ngokuthula kwalabo abaphikisa umbuso kamongameli weleBelarus kuyaqhubeka lanxa nje bekhala ngokuhlukuluzwa ngendlela ezijiyeneyo nguhulumente. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Namuhla umsekeli kaMongameli Donald Trump, umnumzana Mike Pence, lo msekeli kaMnumzana Joe Biden, unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kungxoxo mpikiswano efana laleyo eqhutshwe nguTrump lo Biden kunsukwana ezedluleyo. Ababili laba bakhangelelwe ukuchukana phezu kwendaba eziphatha umnotho welizwe, umkhuhlane we-COVID-19 lokunye okuchiyeneyo. Inkulumo mpikiswano kaBiden loTrump yachiya uzulu ekhuza umhlola ngenxa yokufuthelana okwakukhona phakathi kwabo. Le eka Pence lonkosikazi Harris iza ngesikhathi uTrump ehlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19. UTrump uphume esibhedlela kuthange lanxa nje engakapholisisi. Lanxa kunjalo uthi uzabatheka kungxoxompikiswano yakhe yesibili loBiden ngeviki ezayo. Uthe phuma esibhedlela uTrump watshela abantu ukuthi bengabowesaba umkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Igciwane leli le-COVID selihluphe umhlaba wonke jikelele, not just i-America, but ngiyabona lapha e-America khanya ngathiwa bayazama ukubuya lama-vaccines. Ngibona i-company ethiwa Regeneron ekuthiwa yona umnumzana Trump ulama-shares, sebezama ama-test kuyo. Ngibona yena ephuma esibhedlela umnumzana Trump kungela ncedo, ngoba bathi igciwane leli ele-COVID lithala 7 to 10 days where you are contagious. So lapha esephuma khona esibhedlela sibona sokule 29 days ukuthi lukhetho lwe-election lube khona. So yikho akuqakathekisa yena instead of ukuphila kahle le-health yakhe. Ngibona abantu ababe khona aba-infected, sibona lo speaker wakhe, uspokesperson uKellyanne McEnany laye selale igciwane leli le-COVID. Ngiyabona mina amadokotela akhuluma esithi yena babona ngathiwa laye umongameli welizwe uTrump ulama side effects njenge-pneumonia okumele ahlale khatshana labantu ngoba lokhu eku-contagious stage.
Uthi uTrump abantu bengabowesaba lomkhuhlane, kumele beqhubeke ngempilo zabo. Uthi ningalokho
yena ukukhuluma kwakhe ukuthi abantu bengasaba ukuqhubeka lempilo zabo, I think into is very aspirational but engela scientific backing, ngoba okwakathesi asikwazi ukuthi igciwane leli how bad is it, ama effect angkhona anjani. Ngibale enye ireport isithi umntwana wakhe uDon Jr is worried ngoba ubaba wakhe ubese Twitter izinto ezingazwakaliyo ku-Twitter. So ukuphuma kwakhe umongameli esibhedlela angiboni esehamba on campaign okwakathesi the next week or 2 weeks, ngoba yena uyabe sethelela abanye around him.
Umnumzana Tim Moringayi, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labalitshumi lasikhombisa ababanjwe lumkhuhlane. Kulo mamangala osekhweze amaphepha e-High Court ecela ukuthi ivimbe umkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuba ngamalunga ePhalamende kulandela ukuxotshisa kwabo abameli be-MDC Alliance. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi uhulumende kumele angenele ajezise osomabhizimusi abahuquluza uzulu. umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence lomsekeli kamnumzana Biden unkosikazi Kamala Harris bazanqikilana kungxoxo mpikiswano namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Oliver Lelisayo, ngontungameli Nkomo.